iqinise ukuthi idola lifanele lisenakale ngoba ikhefu elide lisanda kuphela. Abazali babhadale imali zesikolo besebenzisa amadola. Ama race you know imithelo ye council ibhadalwe kathesi lemithelo yemota yikho kuyazwisiseka ukuthi kungani idola lingekho emsikeni. Lokho ukuthi kule speculation lokhu vela ivele ihlala indawo ngoba i-reserve bank yona babethe khona ngeminyaka ophelileyo sebelungisile ukuthi into zingahlupheza imali. Kodwa mina bengathi i-Gratecho i-market kathesi ivele kayamanga kuhle ngoba abazali babhadale imithelo bahlawule imithelo eminingi kakhulu.
Ye nxa sizwa kubandla leZANU-PF bathi hayi okunye kwangikhona kuphehlwa izijeziso zenotho ezetheswa abantu abakuZANU-PF kambe ngabahambelana khonokho.
Izijeziso zenotho aziqondane labantu abalutshwane aziqondana ngoZulu. Laba bathi khona igolide liningi liyathengiswa eDubai lithengiswa ngapha eChina. Imali yakhona iyabe isiya ngaphi? Imali efanele ingene izithelo eziningi ezigejwayo i-platinum o-lithium zonke ziyathengiswa ngaphandle kwelizwe kanti bantu bezimbabwe imali yakhona iya ngathi ya. So yikho thina nxa laba abakhuluma ngokuthi kulezijeziso ngabantu abakhuluma abasebuthongweni ngabakaphaphami kutho ukuthi asoze sibakholwe ngoba ingoma abahlali beyikhuluma naleyo.
Ye kodwa noma sikhuluma sibili sijula kukhanya zani kungalungiseka yini khonokho ukuthi idola liyagogodeka.
Akulungiseki ngesiphangiphangi ngenxa yokuthi thina esingathi ngesikhiwa i-production yethu iy'mpahla esizilungisayo thina eziningi azithengiswa ngaphandle kwelizwe zithengwa ngaphandle kwelizwe kutho ukuthi ama-offshore funds wonke lani esilawo amuntu wonke uyabe le mali loba angaze azuze imali ku-World Remit kumbe Western Union iyathatha imali ayegoli kumbe ayetanzania kumbe ayezambe ayethenga awusoze kuvele kube le mali ngaphandle kokuba kungaguqulwa indlela ebuswa ngayo ama-industry ethu wonke aphakame impahla zethu zonke esizithengayo ezibe zizipahla ezilungiswa eZimbabwe. So kusiba lama-excess reserves yiwazi agcina-ke ema-bank sekulungisa ama-import licenses.
So yindlela ongenza khona i-money supply engcono kulokho.
Iqiniso ukuthi i-money supply yenziwa ngezinye indlela ezimbili ukuthengisa impahla ngaphandle kwelizwe kumbe ukuletha esithi khona ngesikhiwa i-foreign direct investment yikho phela abantu bezanu behlale bekhuma ngezithelo ngoba kuyahlupha ukuthi imali ye-investment ingene ngoba ilizwe lethu iZimbabwe yethu le iku-high credit risk umbuso wakhona kawumanga kuhle abantu kababanjwa kuhle ama-property rights amalungelo empahla yikho kwenza ukuthi ama-director ama-foreign direct investors amaningi kasoze afuna ukubeya lapha ngoba i-insurance yakhona lama-cost akhona oku-investa eZimbabwe i-high credit risk kuhambelana lokumbuso welizwe nxa kungaguculwanga khonokho asize kulinge ngesiphangiphangi.